simangeleke namhla izolo usecretary general wethu owakhathesi sendayibithi lo treasurer general wethu okwakhathesi uBenson Ntini lo Jacob Mafumo babizwe ijoko bababiza babazisa ukuthi ivenue leyi esithi sasiyibhukile ilabanye abantu abayibhukileyo sahamba ku-city council. U-city council wathi hayi ivenue ngenu qhubekelani phambili sinikenini incwadi sitheze sibukela lamhlanje ekuseni kwaficakala ukuthi i-city council isizilazila layo futhi ukuthi i-venue leyo ibhukhwe ngubani lathi kasikwazi kodwa kuthiwa i-venue ibhukhiwe i-city council ukuthi i-venue ibhukhwe yithi so khanya kusuke kwaba lokungazwisisani khonapho yikho-ke sase sibona ukuthi singeke saqhubekela phambili besifuna ukuthi esikufisayo thina ukuthi i-convention yethu ibe yinto enkulu ibe yinto enhle ibe yinto elingibekela phambili sase sithi hayi okwakhathesi ngcono sime siza kuthi ukuthi si-apply-ke sibone ukuthi sikuhambisa njani njalo futhi sihambe kwabomthetho wama-lawyers ukuthi asicebise ukuthi singaqhubekela phambili ngayiphi indlela.
Okokuthi okwakhathesi sikhuluma nje alikabi lolwazi ukuthi liyenza nini njalo ngaphi
ulwazi silalo sikhangelele ukuthi nxa njengoba sesiqhubekisele phambili kungeke kwedlula amaviki amabili in 2 weeks time sizabe sikuyona leyo ndawo kulolelo dolophu iHarare ngasikhathi sinye sisenza futhi khonokho njalo siyabancusa abantu ukuthi babuye ngoba hhayi ngumkhosi omkhulu kakhulu.